lokho kuyisihluphe kakhulu inkinga ngoba nguyelwa umama owathiwa khona ngistadeka wehluleka umsebenzi ngo-2023 ama-complaints akhona ayaqondane naye yena njengophathisihlalo we-deck ngiba ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akakwazi umsebenzi uyasekele izanu p f phinde akumangakuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chikumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe.
Kutsho ukuthi lokhu ukuthi khona laba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo zokuthi uSigumba usekela lohlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga e-parliament aphikisayo akwazi umsebenzi, babehle bafake kathesi bahle bafake ibill eyokuthi hatshi siyaphikisa ukuthi Sigumba abe ngutiyasetheni owenzeki. Kutho ukuthi vele imizibuso yethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lona?
Ngibona ngathi isiselo sombuso owethu thina oweZimbabwe seZimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathuthisekanga ngokufaka umsebenzi kwe-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma isizathu sakhona kokuqala. Kwesibili, uZulu yakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-Supreme Court ayi-opposa i-appointment ka-commissioner. Kule ndlela eziningi kakhulu ama-demonstrations asoziwenze ngoba thina siphucukile kodwa imithethantwaba imithethantwaba kumbe i-parliament i-petition singacengisa ongasuthekiwethu nge-appointment le